Isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 5 ngomabasa 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sengutabelayo kakhulu ngerali leyo ukuthi ilethe abantu ababhilibha kuma-political parties nama-political ideologies atshiyeneyo bahlangana. Kuyiko okufunwayo yithi izalwa zeZimbabwe ngoba ukuze sikhiphe umgabo ole meeting phakathi ngalo ukuthi sibe at least the political party A1.
Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano weNERA athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho.
Awungakhangela abalimi begwayi labo sebefuna imali bebenikwe i-first withdrawal $500. So kulabantu abaningi abafuna imali. Uhulumende uthe uzabhadala ama-bonus futhi, so i-cash iyabe idingakala.
Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amaningi ehlise imali umuntu avunyelwa ukuyithatha ngelanga.
Direct from Washington, the voice of America.
Siza kuzwa njalo abalaleli besipha imbono yabo ngomsakazo weStudio 7 njengoba ngolwesihlanu ufikisa iminyaka elitshumi lane wasungulwayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano weNational Electoral Reform Agenda iNERA athi azaqhubeka ngemizamo yawo yokubamba ikomishini yezokhetho iZimbabwe Electoral Commission ngamandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Bekuculwa ingoma zokuziqinisa ebunzimeni uZulu abhekane labo kubangelwa isimo somnotho lobukhokheli bukamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. Bebeze emhlanganweni wokwaziswa impendulo yabeZimbabwe Electoral Commission ZEC kuzikhalazo zabeNERA abazethulayo kumaviki amabili edluleyo owenzelwe egcekeni leFreedom Square. Umgcinisihlalo ohlangothi lwezemithetho kuNERA engunobhala jikelele ku-MDCT umnumzana Douglas Monzora uchasisa amanyathelo abasezawathatha ngemva kokwalelwa kwabo ukutshengisela. Ngaphandle kwamabandla ezombusazwe bekulabe enhlangothi ezehlukeneyo zempilo kulumbuthano abagoqela izifundi, omunye wenkokheli yenhlanganiso ebezikhona eyeZimbabwe National Students Union ZINASU bekungumnumzana Aliste Funye.
Mina ngutabelayo kakhulu ngerali leyo ukuthi ilethe abantu ababhilibha kuma-political parties nama-political ideologies atshiyeneyo bahlangana. Kuyiko okufunwayo yithi izalwa zeZimbabwe ngoba ukuze sikhiphe umgabo ole meeting phakathi ngalo ukuthi sibe at least the political party A1 estrong ekwazi ukuthi ihambe iyengena kuma-grassroots. Ngoba into kade siyinanzelayo ukuthi ama-political parties ethu amaningi kade ephelele edolobheni. But athe siyasinika ukuthi umuntu olabantu kozimo uyabuye ezobamba nomuntu olabantu etsholotsho ebuye ezobamba nomuntu olabantu eHarare.
Osekukhanyelelwe ufunyethi yikuba atsho ukuthi kuyini azokwenzela uZulu ngemva kokutshengisela amabandla aphikisayo la.
So ngiyakhuthaza kakhulu ukuthi kwakhona bakwanise ukubambana, but into esisele ukuthi besinike iway forward yokuthi iZimbabwe abasithembisayo yona iZimbabwe enjani. Ngoba umgabe eqeda ipolitiki yakhe uzazitshela ukuthi iZimbabwe ayifuna iZimbabwe enje and ehambe erizonetha nabantu abasemakhaya. So isikhathi esiya sokuthi bona njengama-political parties abaphume ne-clear political agenda and a clear definition yeZimbabwe abayifuna.
Umnumzana Maxwell Mavuna wako Jahana eGokwe ehlala emzini weKambuzuma usole ukwenza kwamapholisa abenyakazela ndawana yonke.
sengikujayele lokho bayazama ukusethu sela kodwa akubancedi la ngokuthi dina vele uyasick and tired asabasabi sibamelele bona zingasilanda vele yikhonoko sizabona sizakuthola sizabona sebefikile ukuthi bayabesithi kodwa sibamelele thina asilanda bala.
Umavuna obekhona la kumhlangano wokuqala kumaviki amabili edluleyo ulandisa ngokumfuqayo ukuza kule mihlangano.
Ima mfuqo yintando yokuthi zifuna ukubona iZimbabwe vele sithi dina sokulomunye umuntu ukuthi laye umgabi sehambile sesimkhuphile umgabi sesile iway forward echiana le ukuthi kule ZANU PF azisafuni into zeZANU PF lezi sithi singabuthana sonke so kumbeni kungasinceda ukuthi sidile lo mgabi once and for all.
Umnumzana Peter Moyo wase Warren Park ngomunye wabazinikele ukuza kulo mhlangano.
Khathesi vele sesikhathele sesibheka kafundi akula kudla akula mali akula msebenzi angazithi singaphila njani umgadi vele sifuna ukuthi into enenye endlini yami ngifike lapha ukuthi sisuse umgadi sikunjeni kungene omunye umuntu asira ndaba ukuthi umbani kodwa sifuna ukuthi umgadi asuke esikunjeni ngoba usesibulele umgadi.
Abaze ukuzangena lomhlangano owenzelwe eFreedom Square bebevele befuna ungena ezitaladeni ngaleso sikhathi bethi ngoba sebediniwe kwenza kwahulumende wezanu PF olobandlululo njengokuqala lapho babefuna ukungena ezitaladeni betshengisela bavinjwe inkokheli yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ukusilela kwemali elizweni sokubangele ukuthi amabhanga amanengi ehlise imali umuntu angayithatha ngelanga isuka kumadola angaba likhulu yaya kumadola angamachumi amathathu kuphela. Lokhu yinto esichiye abantu abanengi bethukuthele ngoba bengenelisi ukuthatha imali zabo. Ngicho le mali ethunyezelwa abantu isihlobo labangani abaphandle kwelizwe ngamankampani afana le MoneyGram iyake iswelakale emabhanga kwezinye insuku. Imitshina yama-ATM layo ibikwa yomeqa ayisatholakali imali. Sixoxele ncwethi ecubungula izenotho umnumzana Masimba Kutshera.
Udobo olukhona ngelokuthi akula mali elizweni. I-Reserve Bank izame ukuthi iprinte ama-bond notes kodwa ayabe esilela. Abantu abafuna imali banengi njalo nxa ungakhangela abalimi begwayi labo sebefuna imali bebenikwe i-first withdrawal $500. So kulabantu abaningi abafuna imali. Uhulumende uthe uzabhadala ama-bonus futhi so i-cash iyabe idingakala ngabantu abaningi.
Ukusebenzisa irandi lakwele South Africa okukhulunywa ngabanengi kanye lebhanga elikhulu lelizwe yinto esingabona isenzakala yini?
Angiboni iZimbabwe ijoyine irand monetary union. Khanya njengani abakhokheli baleli lizwe ababoni ukuthi kunganceda njani. Njalo nxa ungakhangela irand ukhanya njengani alikho stable kathesi nxa ungakhangela into ezenzakalayo eSouth Africa. So ukuthi iZimbabwe isense irand angiboni kwenzakala. Kodwa kuza kubanga ukuthi indaba yemali ilokhe ihlupha lapha eZimbabwe ngoba abantu baye befuna ukuthi babe ne-cash, i-cash yankhona ingatholakali.
Lungalungisiswa njani lolu daba mnumzana Kutshera ngoba abantu abaningi bayakhala bathi lanxa nje ikhona imali belayo nale ndlutshana balayo emabhanga kabe nelisi ukuyithatha.
Kuvela kudala sike saxwayisa uhulumende ukuthi kumele abe le mithetho kwanisa ukuthi ihuke abantu abamanye amazwe ukuthi ba-investe lapha eZimbabwe. So ngibona njengani udubo lolo ukuthi sililungise khathesi uzaba nzima. Kodwa uhulumende kumele abe nemithetho lama-policies engenza ukuthi abantu abalemali abakwamanye amazwe kumbe abalapha elizweni bakwanisa ukuthi basebenzise izimali zabo bengasabi ukuthi nxa bengafaka imali yabo kwi-economy izanyamalala. So uhulumende kumele abuye lama esingathi ngama-confidence building measures.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho sixoxela eSeharare. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zibikwa zithumeza imali efika phose ibhiliyoni elilodwa ngomnyaka. Kodwa iningi lemali le ngeyokuphathisa izihlobo labangane athi ukusungula amabhizimusi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Dennis Churu ukuze sizwe ukuthi kungani abahlala phandle kwelizwe bengasungula amabhizimusi ekhaya.
Ye, kuya kufanele ukuthi kwenzakale, kodwa nesimo esikuso kathesi ezikhaya eZimbabwe angibona ukuthi kulo muntu engahamba eyokubeka imali yakhe kulizwe elinjengale eZimbabwe, especially masibhekane nama-elections kanje. So siyabe singawazi ukuthi umumo uzoba unjani. So bengaba khona abafuna ukuyoinvesta eZimbabwe, kodwa okwakathesi angibona ukuthi bazohamba
kuyini okungakubangela ukubana abantu bengahambi ukuthi basungule amabhizimusi?
Inkinga yokuthi abantu abalathemba mase sifika kusikhathi sama-elections, ngoba i-government ilako ukuthi ithathe imali zabantu njengoba yilo msindo omkhulu owokuthi bafunde ama-elections. Njalo bayezama ukuthi babonise ama-voters ukuthi i-electorate ukuthi bayakwanisa izinto. So bayagcina sebethatha imali ezingaso zabo bazisebenzise kuyona leyo misebenzi. So umuntu wonke uyawazi ukuthi ngalesi sikhathi yaso sikhathi sokuthi uyo-investa eZimbabwe. So kathesi abantu angeke bahambe. Njalo indaba yama bond note leyi yethusela ama investors, akula muntu ongahambayo e-investor kulizwe leli le mali eyokuthi ungathengisa izinto zakho, awukwanisi ukuzuza imali yangaphandle kwelizwe. Uyabo uthengisa lokhu okuthengisayo ngemali eyisebenzayo eZimbabwe kuphela. So into ehluphayo ukuthi ama investors ayekhaya ayobeka imali zabo ekhaya ngoba bengasozukubekwanise ukuthi babisele imali zabo back kuma currency anjengerand ama-US dollar.
Umnumzana Dennis Churu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Live Talk kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sixoxa ngobudlelwano kwezemali phakathi kwabantu abasekhaya lalabo abaphandle kwelizwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikhansili yezomvikela e-United Nations Security Council ibe lomhlangano wesiphangiphangi namhla wabuhlaziya ukusetshenziswa kwezikhali ezilethefu kwele Syria. Abaze emhlanganweni lo bethesa umongameli walelo lizwe umnumzana Bashar al-Assad labangane bakhe bakwele Russia umlando wokusebenzisa lezi zikhali. Abezombusazwe kanye labakumsebenzi okuphathisa uZulu lapho ehlelwe ingozi bayahlangana ecaleni leParliamente lakweleMelika eCapitol Hill behlaziya indlela zokuvimba ingozi endlala enkulu engehlela izwekazi leAfrika nxa kungasathathwanga amanyathelo ngokuphangisa. Inyanga kaMabasa iyo eyabekwa eceleni ngamazwe omhlaba jikelele ukukhuthaza ukuphathwa kahle kwabaphila lomkhuhlane we-autism ukuze bathole ithuba lokufundisana ngokuphathelane lalo mkhuhlane. Ukuze sizwe okunenge, uMike Wobe weStudio 7 uxoxele uDokotela Themba Nyoni ongumqeqeshi ekolishini leNational University of Science and Technology kwaBulawayo, njalo ongumgcinisihlalo wenhlanganiso ebizwa ngokuthi iYonayethu Technologies.
Autism is a problem enkulu kakhulu abantu abakubala ama-symptoms nabo autism. Kuzoba khona ukuthi khona i-society umphakathi awazi anything about i-problem yenaleyo.
Kodwa dokotela, kuyini okumele kwenzeke ukuze umphakathini aphakamise ulwazi lwabo mayelana ngalesifo?
Umphakathi akayisebenzele ukuthi umphakathi awazi ngama-issues yona lawo. So into enkulu yokuqala ukuthi abuye lo lwazi bafundiswe. Befunde sebekwazi ukuthi kuyini, kuzaba lula ukuthi bakwazi ukuthi i-problem le isetshenzwa njani, abantu laba basize njani.
Umntwana kumele ayenzeni ukuze umzali abone ngani umntwana wakhe uyaphila leso sifo?
I-autism igoqela kakhulu indawo ezintathu. One, i-behavior ku-society. Uthole ukuthi umntwana wakho uyabe ngalama social skills. Okunye uthole ukuthi khona i-communication, number three, communication uyabe elama problems ene speech. Omunye uthole ukuthi khona ule six ethini uyabe lokhu esenza into eyi-one okuphela for isikhathi eside. And so maningi ama symptoms angikhona lapho sona kind. But uyaqalisela ukuwabona at the age of about inxa yoko 24 months usiya phezulu. Uyaqalisa ukubona ama-behaviors anjalo emntwaneni angajayelekanga.
Njengomuntu ololwazi oluthile mayelana lemishina eyama-ICT leyo siza abantwana ababona ngani kunzima ukufunda, ungathi ama-ICT azonikeza abantwana abaphila lesifo se-autism ithuba lokuthi aphile impilo enhle
kakhulu? Ngoba ama assistive technologies lawa uthola ukuthi khona aqhamile ukunceda ekukhulumeni umntwana ole problem yekukhulumeni. Kulama tools asetshenziswayo ukunceda injani ukukhuluma. Kulama tools o-air attention ukuthi nxa akwanisa ukuthi enze into ayikhangele ayenze. Kulama motivation.
Umnumzana Themba Nyoni ufundisa ekolishini leNasti kwaBulawayo, njalo ungumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Yonayethu Technologies. Ubekhuluma ecingweni lo Mike Wobe weStudio 7. Umsakazo weStudio 7 ufikisa iminyaka elithumi lane, 14 years, usunguliwe ngolwesihlanu kuliviki. Silethemba siyazifeza zonke izithembiso esozenzayo sisungula lumsebenzi okulethulela indaba ezimqotho njalo ezingeyamelanga kwelinye icele. Nxa kulokusilelayo sicela lisitshele ngokusithumela iWhatsApp, iWhatsApp audio loba ivideo, i-email kumele lobe emakhasini ethu aweFacebook ikakhulu ele VOA Ndebele. Wathi silicathekele abanye babathumele imbono yabo ngeStudio 7 kuWhatsApp.
Umsakazo weStudio 7 uyanceda amaZimbabweans amaningi ngesizathu sokuthi yiyo yodwa nje yiwo wodwa umsakazo otshela abantu iqiniso. Kule ZBC Radio Zimbabwe eyabe tshela abantu ngokwezizathu kuphela, ayikhulumi ngento ezenzakalayo elizweni eziqondileyo.
Nyawulalela njalo uStudio 7 sibili uyaqeda kakhulu. njobo nchili ukuthi abantu beZimbabwe they are being abused ngokuthi kabezwa iqiniso bezwa nje propaganda ezinye zanu ikathi i-student service sincedile abantu bake bezwe ezinye izinto ezijenene.
Studio 7 vele lati siyazana layo ngoba ukuthi ngase bethatha indaba so abalabhayizi ukuthi ngase sikhuluma bayakho ukuphumisa elokuzeni eradio abantu bezwe ijekelele bengakha itshela banga vele iStudio 7 sise ukuthi banika abantu ama radio vele abambe iStudio 7 ngoba laphana ukuthi AN 919 vele ama radio abangapha vele ayahlupha ukuthi umuntu apha umuntu abambe iStudio 7 but siyathabela kakhulu lati njengebandla elifikisayo vele sithemba layo iStudio 7.
Igama lami uNtando Inkosi Moyo, eJohannesburg ngihlala eKensington, eZimbabwe ngibe eKezi eMatopo. I-Studio 7 mina njenge-news source ingisize kuthini, siyakwazi ukuthi kwenzakalani around us eSouth Africa, indaba ze-xenophobia zinalezi sizizwa ngayo, ukuthi kwenzakalani ekhaya siyakuzwa lathi noma silapha ekudeni. So it has been really helpful, ibe luncedo kakhulu ezimpilweni zethu ngoba yonke into ebasitshela yona yinto eliqiniso futhi ekuground ezinye izinto esiyabe singazitshelwanga ngama-news sources e-government kumbe awasekhaya. So iStudio 7 iluncedo kakhulu.
Hayi, sesalibonani isizwe esihle. Ibizo ngumuthusi Bashimane Ndlovu kodwa abaningi ke ngawo loyo msebenzi siyaziwa njengomadlela. Besifuna nje ukunivezela sizwe sihle ukuthi hayi iStudio 7 yinto ebaluleke kakhulu, yi-media platform esiza kakhulu thina singama-artists ngoba umsebenzi wethu bayakwazi ukuthi bawufikise ebantwini, batshele isizwe, batshele abantu ukuthi manje senza lokhu nalokhu. Nathi ke ekukhuleni kwethu nje njengoba namhlanje umadlela lo esekhulekhulile singasho sibabonge sithi khona hayi bayenza umsebenzi omkhulu kakhulu ngokusiveza ebantwini. Siyafisa ukuthi bangaqhubekela phambili benze umsebenzi omuhle kodwa ke thina nathi njengoba kuyiplatform yokuthi nathi siziveze sengiyothatha le opportunity ngizimakethe iStudio 7 ivuma ukuthi kune-caller tune esikhitshwe ngulo mdala umadlela MTN mawukwazi ukuthi une sim card ye MTN uyakwazi ukuyithola ibe caller tune kuwe. Unga SMS inamba ethi 4909929 uthola ungamnanga samamoyi SMS a 30180. Ngizophinda futhi SMS this number this code 4909929 we SMS to 30180 uthola ikhola tune ye MTN eka ngamna kusamamo what's up hi tiabo
labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imbono yabo ngalumsakazo. Sifikisa nje iminyaka engu-14 ngolwesihlanu siqale umsebenzi. Ulakwenjalo ukubabukela ekhasini le-VOA Ndebele ku-Facebook laku-website voandebele.com. Lawe ungakhothwa ileli thuba, thumela eyakho imbono nge-Studio 7 ku-WhatsApp kumbe ekhasini lethu le-Facebook. Kwezemidlalo lamhlanje, inhlanganiso ye-Pretoria Portland Cement iZimbabwe ithi izaqhubeka isipha usekelo lwemali kumjaho we-Matopos 33 mila lobanje kube lokukhona naphezu kwendlela umncintiswano olonyaka oqhutshwe ngayo ngempelasonto edluleyo. Kubika uJoseph Njanji.
Abaqoqi bomjaho we-PPC Matopos 33 mile abasele bebhula umlilo ngemva kokuba sebechothozwa ngendlela umjaho we-ultra marathon oqhutshwe ngawo njengoba kube labadlali abayithoba munomunye abakhalele ukugijima kumncintiswano we-PPC Matopos 33 mile ngomgqibelo. Lokhu ngemva kokuba abadlali abafika amajumi amathathu nanye belahlwe yimota obekumele ibakhokhele bahlanhlatha beqonda phakathi kwendawo egcinelwa inyamazana eMatopos National Park, bona kumele bephume beqonda edolobheni lakoBulawayo. Kuthe sekunanzelelekile ukuba sebelahlekile, umtshayeli wemota wathwala abadlali abangamajumi amabili nambili wayabathiya phandle kwepark emgwaqweni oqonda koBulawayo, okuyisenzo esidale ukuba abalandeli bomdlalo wokugijima bethi impumela yalo mjaho ibingaseyiwe yeqiniso ngoba abadlali beke bagada imota. Umgcini sidlalo wenhlanganiso yeBulawayo Athletics Board okuyiyo eqoqala umncintiswano we-PPC Matopos Ultra Marathon, uManuel Mpofu uthi balibonile iphutha labo njalo bazaqondisa lapho abaphazamise khona.
Ndithi iRoots to Inspection hlonge lo mntwana lwana uyazi iRoots, akazi ukuba ubambazekelwe kuyini. But siyabonga ukuthi khona amathesi ajele ukuwina anje, yona lawo vele awinileyo. Xa uthi okunomunye umuntu anje, labana abajele ukuwina, kade ndiza kuthi no, lo mfana usethi adwethi nje ukuthi ndinaseke salahle. But ezibhabha ndithi kubonine vele kona uthi it's very important ukuthi le mota lana elidveko anje, we have to put abantu bele two.
Isiphathamandla senkampani yePretoria Portland Cement iPPC ngamafitshane okuyiyoesekela lomncintiswano ngemali, uKelebone Masiyane uthe bazaqhubekela phambili besekela ngemali loba nje kube le ngxaki lonyaka.
Yes, we do appreciate ukuthi for ukuhlangana okukhulu okungaka kuyakwanisa ukuba namaphutha lapha nalapha khona kuyana. I think ngokunye kokunye okungabe kwenzakele, but what we normally do nxa uma sesiqedile i-team ena le responsible ku-organizer, siyahlala phansi senze lokhu abathi i-postmortem, bese si-reviewa ukuthi laphana kuhambe njani laphana, but next year sibone ngani kuzoba ngcono.
Onqobe kucele labesilisa kumjaho we-33 mile nguLaino Muchena okunguye onqobe njalo nyakenye. Ikanti endaweni yesibili bekulo Andrew Chimpitzikayi, kuthi endaweni yesithathu bekulo Peter Tumbare. Kucele labesifazane kunqobe uLizi Chokore, kuthi uSamkeliso Moyo yena uqede esendaweni yesibili. Ikanti onqobe nyakenye uMonica Kativu uphushe esendaweni yesithathu. Ekhuluma ngemva komjaho, uMoyo uthe yena usebenza gadalala ukuze ayenelise ukwala ilokho encintisana labasakhulayo. UMoyo uleminyaka engamashumi amathathu nantathu yokuzalwa, njalo uthi uzakwala ilokho encintisa nxa umzimba wakhe ulokhu usamvumela. Umncintiswano walo nyaka we-PPC Matopos 33 mile ungenwe ngabadlali abedlula inkulungwane lamakhulu amabili abaphatheke kumncintiswano egoqela we-33 mile, we-21 kilometers, we-10 kilometers kanye lowe-5 kilometer fun run. Nyakenye kwakulabadlali abafika phose amakhulu ayisithupha abangena kulo mncintiswano. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngoma inandi isiqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Amabandla ezombusazwe aphikisayo akumanyano wenera athi azaqhubeka ngemizamo yayo yokubamba ikomishini yezokhetho namandla ukuthi iguqule indlela eqhuba ngayo ukhetho. Ukusilela kwemali ezilizweni sokubangele ukuthi amabhanga amaningi ehlise imali umuntu angayithatha ngelanga. kwanelo kwa la msanjo lipalelisa yo Ngutunga Milinko.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.